Iningi labangene lomhlangano bathi udubo lenkohlakalo luhamba phambili kunkinga zonke ezibhekane namazwe womhlaba jikelele njalo eleZimbabwe ngelinye lamazwe asegalula phansi kwalolu dubo. Igqwetha elidumileyo elisebenzela kwele Kenya, uProfessor Patrick Lumumba ngomunye wabangene lomhlangano ngendlela yenkundla yebulenjini. Ulumumba yena uthi zingabe zikhona ingatsha eZimbabwe ezisebenza ukumelana lenkohlakalo kodwa uhlupho yikuthi inkokheli zelizwe kuyizo eziphatheka kunkohlakalo ezweni. Omele igweru edalile parliamente unkosikazi Memory Mbondia olilunga lekomidi ye-APNAC uthi bahlangene lengatsha zonke zikahulumende ezilwisana lenkohlakalo ezweni ukuze bakhuphule izinga lokumelana layo.
Thina njengamadala amalunga wedala lephalamende silekomiti e-APNAC ehlala now and again ephalamende. So ke umsebenzi wethu ngokuyenza i-oversight role kuma-government institutions, kuma-councils, kuma-parastatals, sibona ukuthi imali zama-taxpayers eZimbabwe zihanjiswa kanjani. Njalo nxa zingahanjiswanga kuhle singancedisana kanjani lezakhe ukuthi abantu laba babanjwe bababotshwe.
Ilunga ledale lephalamende elikhokhela ikomidi yezempilakahle uDokotela Ruth Labode olilunga njalo le-APNAC uthi baphakathi kokuqeda inkohlakalo ebhekane ngezimali lempahla evikela ukumemetheka kwe-COVID-19.
Udaba lolu sahle saluqalisa i-COVID isakhona sibili phakathi kwayo, but udubo lwaluyili ukuthi iPhalamende yayivalile, so sasihlangana kubo virtually sibuze, but abantu baphonga ukukhuluma santando and okuningi nyabonalakela kubona ephepheni kuphuma sokunyamalele ama-testing kits awe Global Fund, okunye izimali ezazivela kumadona azisakhulunywanga. Abantu basebekhuluma kuphela ngemali evele kugovernment, yethi siyakwazi ukuthi imali eningi yavela phandle. So kube kwaba lo mudlwangudlwangu, so sokucelwe kathesi ukuthi ena njengoba i-order general eseke wakhangela lathi sesizama ukuthi silandelele okunye lokhu labhala la.
Umqondisi weZimbabwe National Road Authority uMnumzana Nkosinathi Ncube ongene umhlangano we-APNAC uthi sebenze konke okusemthethweni ukubophisa bonke abakade bengofeleba ezinara.
Amafayili lawo sasawahambisa emapholiseni, sawahambisa kuzakhe, bona yiwo abalelungelo lokuthi bexhumane lalabantu laba bebone ukuthi baphendukise isimali. Thinokwethu ukuthi sibone ukuthi lathi siyayenza okuyisakuokuyithi okuyukuthi ama-documents lawo alandeliwe. So far from lawo macala singathi abaningi ama-documents selama-law enforcement agents and kuyazakala ukuthi bathathe imalini, imali leyo yakumele ukuthi yekuphi.
USeneta Khalipani Phugeni ilunga ledale lephalamende lakoBulawayo uthi kusasekude ukuyinqoba inkohlakalo eZimbabwe.
Umhlonitshwa uThemba Mliswa I think usethe itone e-right yokuthi kungabi lama-secret cows, konke kumele kukhulunywe. Siyayibona indaba yePomona leHarare, kumele kukhulunywe ngayo. Ngicabanga lathi la koBulawayo kumele sikhulume ngeparking le eyafakwa kula tender kulani sokungenile. Abantu bakhona bayaklemba iimoto zabantu nje mabethanda, kuthiwa ikhansi izothola 30%, le inkampani esingayaziyo lokuthi yazivelela kuphi 70%. Anto uyabona ukuthi kukho abantu zaye kukhohlakala nje, kodwa konke lokho abantu bayahlupheka. Akulandawo zokuphaka, akulalutho, amabhizinisi akulalutho, abantu bahola ngama-RTGS.
Amalunga edale lephalamende ayakhala ngokusebenza kwe-commission emelana lenkohlakalo ezweni. AbeZimbabwe Anti-Corruption Commission bona abathi bayenza konke okusemandleni abo ukumelana lenkohlakalo elizweni lasemazweni agcine izimali ezebiwa kuleli ezingaba ngamadola eMelika edlula izigidi ezingamachumi amahlanu, i-56,558,000, njalo lenani lamacala abawaphetheyo ayedlula inkulungwane elengxenye, i-1,501, kunyaka odlule akhule ngesilinganiso sokungamachumi amathathu lambili ekhulwini i32%. Ngimele umsakazo we Studio 7 ikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.